Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe leli thuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 17 Mfufu 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Ikanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi uMtswaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakade ihambisile ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Umthetho ndaba waphezulu wakuleso South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikaMpati Ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sayo esiphathelane elengwalo ezeZimbabwe Exemption Permit.
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle, nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawazozahlale abukele.
Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel nakwele Jordan kusasa lapho akhangelele ukuxoxisa nale nkokheli yamazwe lawo mabili ngempi ephakathi kwele Israel labebutho ele Hamas. Kulesizalwane seZimbabwe umnumzana Tafatsi Kwamanyika othi usexotshisa amalunga ebandla lezanupf ngamashumi ayisikhombisa 70 asedalela ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthetho ndaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usichithile isicelo sikaMpati Ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo sokuthi isaziso sakhe sokuthi amaZimbabwe exemption permits azakwesulwa kasikho emthethweni. Uthuso Khumalo usiphalo lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusinqumo sawo esethulwe emphakathini ngomvulo, umthetho wandaba wePretoria High Court uthi uchithe lesi sicelo ngoba lingekho ithuba lokuthi isicelo sikaMpati Ntambo Motsoaledi singaphumelela ukuguqula isimo somthetho wandaba. Uthi uMpati Ntambo Motsoaledi wehluleke ukuletha ugwalo olufungelweyo olupha izizathu zakhe ngesikhathi uthethwa leli cala emthetho wandaba. Umthetho wandaba uqhubeka usithi ezinye izizathu zikaMpati Ntambo Motsoaledi ezigoqela ukuthi ufuna ukuphikisa lesi sinqumo ngoba siqhamukela kunqubo zedali laMpati Ntambo lokuthi umthetho wandaba waphazamisa ngokuthi kwakufanele akhulumisane labaningi bama-ZEP engakathathi isinqumo lesi ngamathambo nje angalanyama azama ukwengeza esitshebeni. Isinqumo somthetho wandaba lesi sesemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Intatha ezindaba eZimbabwe ezimeleyo umnumzana Mxolisi Ncube uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi inyathelo likamnumzana Motsoaledi lokuphikisa isinqumo somthetho wandaba alilazo insika zomthetho.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Ikanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi uMtsoaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakade ihambisile ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Le yinto esekelwa ligqwetha lezamalungelo oluntu ehlanganisweni ezamalungelo e-African Diaspora Global Network umnumzana Vusi Moses Banda. Usibanda uthi ngitsho lamagqwetha ayemele uMpati Ntambo kuthethwa lolu daba besuleka ukuletha izizathu ezibambekayo ngendlela athatha ngayo lesi sinqumo.
Okusobala khona ukuthi cha unqonqoshwe wezasekhaya kubukeka sengathi indlela asebenza ngayo akathathi ukuxwayiswa ngabantu abazumthetho, yena ubona ngathi wazi konke kunokuthi ahlale phansi axwayise alalele kungakho nje icala leli siyazi ukuthi usengabuya aqhubeka athi ufuna ukuya enkantolo yesekela mthetho selizwe ngoba udlalisa nje imali yentela zabantu kodwa umsebenzi uyamhlula ungqongqoshe wasekhaya akasebenzisi ukucabanga nokuxwayiswa ngoba unabo abameli ofanele bayamxwayisa ngezinqumo azithathayo
umgcini hlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana ngakuthi uMabhena uthi izindaba ezinhle kakhulu ezikulesi sinqumo
abantu abaningi bebekhathazekile ukuthi kuza kwenzakalani mhla ka 31 December 2023 ngoba iGrace period yayithe yona 31 December 2023 njalo futhi ukuthi uminister bese aphila boso kususpenda ukuthi kuimplementwe ijudgment eyayikhona yikhosa ke sabona Helen Suzman Foundation isigijima futhi sisiyenkantolo esisithi inkantolo ingavumeli ukuthi umphathi intambo ezangaphakathi akophe abantu laba baphethe amaZEP.
Lesi sinqumo sasemva sitsho ukuthi sisamile mpo isinqumo somthethwandaba sokuthi amapermit ezEP asasemthethweni kuze kube ngumhlangula omnyaka ozayo. Lokhu kutsho ukuthi bayavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni santando kuze kube ileso sikhathi umthethwandaba usuthethe esinye isinqumo esingahambisani nalesi. Abenhlanganiso Helen Suzman Foundation ebiphikisana lenyathelo likamphathi ntambo lesicelo sokuphikisa isinqumo semthethwandaba bebengakatholakali ukuthi baphawule ngalolu daba. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sikamphathi ntambo Mswaledi umnumzana Thabo Mohola utshele Studio 7 ukuthi umphathi ntambo Mtswaledi uphakathi wokulungisa impendulo eqinileyo esinqumo lesi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel la kwele Jordan kusasa. Lapho akhangelelwe ukuxoxisana lenkokheli yamazwe la omabili ngempi ephakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas. Impi esibulalise abantu abafika phose inkulungwane lengxenye kulelo lizwe. Abezindaba abe Reuters babika ubana uhambo luka Biden lwenziwa ngesikhathi eMelika selivumelene le Israel kuba kumele kuncedwe abantu abahlala eGaza Strip asebethwele nzima ngokusilela kwamanzi ukudla lemithi ezibhedlela. Ibutho lakwele Israel eselilungiselela ukuhlasela ngamandla kwele Gaza selibhombe indawo eziningi labulala abantu abafika phose inkulungwane ezine 3800. Ele Israel lele Melika asekhuze eHezbollah ihlome yaphelela kwele Lebanon esike yaphosela amabhomba kwele Israel isithi ayikuthakazeleli ukwenziwa ngele Israel eGaza Strip. Lokhu sokuzondise njalo ele Iran elisekela iHezbollah okwamanje abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 sebesukile kwezinye indawo zeGaza Strip mabuthana ezansi yalindawo kulandela inkuthazo eyenziwe ngele Israel elithi lizangena ngenkani njalo langamandla eGaza lapho elifuna ukususela amanqi bonke abakuHamas. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi Raphael Mthombeni ukhonza eBrethren in Christ Church njalo ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ukhanya sibili ungathi ipressure ikhona kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa indlela iIsrael echaye ngayo kakhulu xa ichaya indawo zokuhlala zabantu kazana. Lakhona lokho ukuvalwa kwamanzi, ukuvalwa kwamagetsi, ukuvalwa kokudla ukuthi kungene laphana. Kubonakala sibili kungathi kuyinto embi eqakathekileyo ezima futhi. Kanti-ke njalo labona laba abathathwayo lokhu kuthiwa ngama-hostages abathathwa bangena ngaphana eGaza. Lalabo abemelika izizalwane ezisegaza ezingakaphumi ezilokhu eziphakathi. Khonapho konke khona lokhu kuyakhanya ukuthi kuqabene sibini. Njalo nxa kubonakala i-Israyeli ilokhu izangena ngenyawo lamatenki lakho konke besiyachaya khona ngale. Ngoba eqinisweni akulabantu abangu 1.2 million abangasuka endaweni baphume bonke. Kulabantu abaningi abazasala laphana, abagulayo, abadala, abantwana, izigoga, labo bonke laba banjalo. Abantu bonke labana bazakufa khona phana. Befele ezandleni ze-Israel besithi balwisana le-Hamas.
Ubona ngazani uzakwenzani khona ngale-ke uBiden?
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo, ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle, nxa kungabanjwanga kuhle, ngoba amazwe amanye lawa sozahlale abukele kusenzakala ukuyidlizwa lokubulawa kwabantu kazana ngendlela enjengaleyo. Yikho kubona kwami khona lokhu bawatu.
Umfundisi Raphael Mthombeni ukhonza eBrethren in Christ Church njalo ocubungula izombusazwe ezimele. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseTallas khona lapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lo Sheikh Bilal Gwenzi okholo lwesiMuslim.
Usizo sibili America ingahambisa, kodwa njengoba sikwazi uBiden ingqondo zakhe ngeze double standards, ufana legundwane liluma livuthela lenze ingane ngalifuna igazi kodwa lena lifuna ukulimaza. Usizo engahambisa sibili uBiden and luyamukeleka, kodwa isifiso sakhe ayisiso sokusiza, ngesokuthi abantu bengaboni ububi bakhe, bengaboni ububi bakhe. Wena ungathi uvumele ukuthi abantu bebulawe then usibanike ukudla, ufuna ukuthi befe besuthi, yikwakufunayo, ufuna ukuthi befe besuthi. Into ekhona kuphela yena ukuthi kakhuze lo umna wakhe u-Israyeli ukuthi evisele ilizwe kubanikazi, ngavisele ilizwe kubanikazi, then bengavisela ilizwe kubanikazi. Hayi, sibona sibili kuyalunga sibili. Ngoba sifuna ukuthula lapha emhlabeni, sifuna abantu behlalisane kuhle sibili. Ilizwe latshontshwa leli, iPalestine yatshontshwa, kade sabantu kwabasela lizwe. So abantu kababiselwe ilizwe labo.
Pho uBiden kumele enzeni lapha Sheikh Gwenzi?
So lolu usizo lwe-America hayi, ngolokwenzela ukuthi umhlaba ungaboni ububi be-America. Utabantu becabanga ukuthi hayi i-America hayi lilizwe elihle liyasiza sibili, kodwa hayi ifuna befe besuthi abantu labo ngoba kade sibayalamba. So abantu be-America inganika ukudla lokhu, abantu kabasaboni ububi bayo.
Lo ke bekungusheikh Bilal Gwenzi okholo lwesiMuslim limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ewobulawayo. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatso Manyika ozithi usexotshisa amalunga ebandla leZANU-PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedalela ephalamende. Amalunga la aqoqela umnumzana Tongai Mnangagwa, umntakamongameli welizwe, abambathintambo bakarhulumente abanjengonkosikazi Stempson Nyoni labanye. UManyika utshele Studio 7 ukuthi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leZANU-PF, ngakho-ke kulamandla uxotshisa amalunga ayidalela ephalamende angasalandeli iziqondiso zebandla leli. Uthi usehambise incwadi yelamagama alawo abaxotshiswayo kusomlomo oyidalela ephalamende umnumzana Jacob Mtenda. I-Studio 7 ayenelisanga ukuxoxa laye uMtenda ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Okhokhela amalunga awezanu-PF edalela ephalamende umnumzana Togarepi Pupurai uthi yena kabamazi uManyika. UPupurai uthi wehlulekile lamhla ukuthola incwadi kaManyika edalela ephalamende. umabhalane omkhulu wePhalamende uMnumzana Kennedy Jokuda ube ngaphendulelayo umakhale kukhulini wakhe ngesikhathi edingwa iStudio 7 ukwenzela ukuba achaze kabanzi ngodaba lukamanyika lolu. Kusanda kuxotshiswa njalo amalunga edale lePhalamende lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Sengeso Chuma Chabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Bayamphika abasebandleni le-CCC. Uhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Kodwa bona bakwenza ngenxa yokuthi into yabo vele ayihlelekanga, ayilama-structure, ayila-constitution, ngayilani. Iparlament nxa iwithdraw abantu ithatha incwadi evela ephathini yona leyo esiphosa abantu bangakhondi babuye eparlament. Thina siyakwazi ukuthi kona bakhona abantu vele ababesifakiwe province by province ukusayinela ama-candidates ethu ukuthi bamele iparty yethu kuma-elections whether ku-council kumbe eparlament. And siyakwazi futhi ukuthi kona sile-structure ezikwanileyo. Sile presidium yethu egoqela upresident labasekeli bakhe ababili, unational chairman, bese kubuya usecretary general wethu ubaba uMpofu okhona elimaziyo lonke, ongaphumputwayo, ongadingwayo, okwaziwayo ukuthi nxa ukhuluma ngeZANU-PF ungathi upresident mbani uyakwazi ngubaba uMnangagwa, ungathi uvice president mbani uyakwazi kulo baba uChiwenga, kulo baba uMohadi, ungathi unational chairman ubani uyakwazi kulo mama uMchinguri, ungathi usecretary general ubani uyakwazi ukuthi kulo baba uObedi Mpofu. So thina kwethu kuhlelekile bona ngale nto bona yikho phela uzile even yena uChamisa uzikhumbula yedwa athi akula muntu ole position ngaphandle kwakhe yedwa abanye laba phela basebenza ngendlela abangabesebenza ngayo yikho kodwa kugcine kubuya omunye umuntu wathi yena unjani ungusecretary general. Ngapha yethu sihlelekile izifrelele zonke zikhona akula muntu ongekhoyo phakathi kwabantu.
Ye kodwa-ke uza kwenzani manje umjenda lapho njengoba incwadi sihambile?
Hayi akusuze umsebenzi lokwana ngoba thina iparty yethu ilayo and i-letter head yethu iyazakazi i-letter head enjani konke kwethu kucacile kukhona ama-specimens angikhona akhona even eparliament balawo abantu abasayinayo bakhona baziwa bonke so thina akuna nto esiyicabangelayo kumbe esiyidingayo. Lowo nje umuntu nje oziphuphelayo nje ofuna ukubisa ilozen ingxabangxoza nje ezingekho kodwa thina singabantu abahlelekileyo abantu abayazi into abayenzayo.
UMnumzana Joseph Chuma usebandla lini le ZANU-PF udalele Central Committee. Limzwe xoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eWobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa nje ngodaba lunye loMnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC.
Yes, kuzwile lokho ukuthi unobhala jikelele weZANU-PF uMnumzana Manyika selobe incwadi elobela uSpeaker wePhalamende uMnumzana uMdinda. Esithi yena kulamalunga ePhalamende ebandla labo leZANU-PF asebeba recall abangu-70 izwe inyuzi esisizwayo ke lezi kumaphephandaba lalapho kufuma khona inyuzi.
Ulike ubona njani khonokho?
Thina njenge asilambono njengabantu bethu sikhangele nje ikakhulu ukuthi ubaba uMdinda uzakwenzani, but sikhangelela ukuthi ngomthetho ofakile yena kufuze ukuthi abhalele iParliament incwadi eyazisa ukuthi sekulamabandla eZANU-PF angu-70 arecalliwe, abhalele izekhe njalo incwadi ebazisa ukuthi sekunamamembers angu-70 aserecalliwe. Kodwa okukhulu kakhulu kwakhona konke yikuthi nxa sekunjalo sekusitsho ukuthi konkona phakathi kwa-210 amamembers ophalamenti ethu sesile less than 2/3 abayabe sebevele ephalamenti ngoba abaningi bakhona sebe-recalliwe, okuyikutho ukuthi sekumele kube sokule esingathi ngesikhiwa i-constitutional crisis. I-government isikholapsile ngalokho-ke uMnangagwa labanye bakhe sebemele babizele ukhetho olutsha olumgceki kade sivele silubizela thina sithi ukhetho luka-2023 aluhambanga kuhle.
Kodwa ubona ngizani bungenzakala khonokho?
Kufuze kwenzakale nxa because laba abantu abarekholiweyo labanye abarekholwayo kusho ukuthi iparlamenti sile less than 2/3 abantu abakhona, ngalokho sesile constitutional crisis, uhulumende sekholapsile, kufuze kubuyelwe kube lokhetho olutsha oluzakhetha uhulumende ofunwa ngabantu. Konke okwenzakala kwamarecall oku kutshengisa ukuthi abantu abana confidence ukhetho elenziwe eZimbabwe ngabantu abantu bale confidence ngabantu zonke zwele zazenzakala ngalokho thina lokhu siyabona ukuthi kuyasisekela umbono wethu ukuthi kumele kube lokhetho olutsha oluza kwenza ukuthi kungabi lama recall la esiwabonayo ngoba lokhu kuthengisa ukuthi kule problem ngokhetho lwayizwa.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sibandla le Citizens Coalition for Change. Limuzoxoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eHarare. Abasaphulayo baveza imibono etshiyeneyo ngohlelo lwezinqumo ezihlelwa nguhulumende akhangele ukuziqhuba ngenhloso yokuthuthukisa abatsha kule Youth Strategic 5-Year Plan. Abanye bayalusekela kodwa abanye basithi uhulumende kasoze agcwalise izithembiso zakhe. UTobias Mzingwa usethulela lolu daba.
Lanxa ugatsha lwendaba zabasakhulayo luthembisa ukuthi eminyakeni emihlanu elandelayo abatsha bazathola imisebenzi, izimali zokusungula amabhizimusi, ukubafundisa imisebenzi yezandla lezinye inhlelo zentuthuko, ontanga abaningi bathi abathembi ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lezi izithembiso. Umsekeli kamqondisi obona ngezokufundiswa kwemisebenzi yezandla kugatsha lwendaba zabasakhulayo unkosikazi Sifiso Takavarasha uthi abatsha bakhangelele ukuthuthuka kweminyaka emihlanu elandelayo.
Sikhangelele ukuthi through ama vocational training institutions ethu esilawo afika ku 63 sikhuthaza ama youth ukuthi bahambe bayefundela imisebenzi yezandla. Sikhona apho njalo sile bank eyimpower bank kuli bank lama youth. So i 5 years ezilandelayo sibili kumele amayouth ethu akhangelele sibili ukuthi bazaba lokusizakala ngoba lolu lugatsha olutsha singathi new ministers young and very energetic.
Kodwa osakhulayo waselupane umnumzana Mpumelelo Nyoni okhokhela abatsha enkonzweni ye-United Congregational Church of Southern Africa uthi kasuthiseki ngokuthi uhulumende uzenelisa ukufeza izithembiso zakhe.
Konke lokhu ngiyakubona kuhle kodwa ngina confidence ekuphumeleleni kwakho. And i-confidence yami ngiluza ngenxa yokukhangela emuva ukuthi ama-policies ake abakhona before kodwa azange ya-implement. And so angila hope yokuthi lanxa ngikhangela phambili wona lawa matsha khona wona aza-implement.
Emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwabatsha osolwehlukaniswa lonyaka lolwezemidlalo uhulumende uthe abasakhulayo bazathola amathuba okuthuthuka enhlangothini zonke zempilo ikakhulu kwezomnotho ukwenzela ukuthi benelise ukuziphilisa. Osakhulayo umnumzana Constantine Mpofu usebenza lentsha yasematobo ekunhlanganiso yematobo Youth Initiative. Yena uthi ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole izimali zokusungula amabhizimusi ebhanga labo le-Empower Bank ziloncindezelo.
We actually need also to have a scientific study on the progress of those loans, the people that have access to those loans, how have they fared? Are they better off now or are they back into the where they were before they accessed those loans?
Isifundise University of Zimbabwe, unkosikazi Mayebonge Mhlophe, uthi ukuzinikela ukusebenzela ndawonye labatsha kundingeko zabo yikho okungabangela ukuthi izinqumo zikahulumende ziphumelele.
Mina ngibona isifiso sikahulumende sisihle kodwa kufuna ukuthi abantu besebenze ndawonye ukuze thina lathi sibe lama-benefits. Okuthi uhulumende ufuna ukwenza konke eyedwa yikho okwenza imizamo yakhe ingaphumeleli. We should own ama-programs lawa njengabatsha. I just hope akusizi ithembiso kuphela kungasoze kube le-action.
Ingcwethi ecubungula indaba zabontanga ekwele South Africa umnumzana Bheki Impilo Ncube uthi kulobandlululo kunhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo okubangela ukuthi ontanga bengamthembi uhulumende.
Sesibonile ukuthi ngensuku ezidlulileyo imisebenzi leyi ilabantu baya bayiphiwayo njalo imisebenzi leyi ayikayeneli yikho uzobona abantu sebephuma elizweni kudala beyihlabela leyo ngoma. Hayi, siyazi sonke ukuthi asonto esingathembela kuyo. Endabeni zamaloni hayi themba sonke siyazi ukuthi amaloni ayisiye wonke umuntu omusha ofinyelelayo ukuthi awathole lawa maloni. So ngokunjalo ke ikwini okutshintshileyo eminyakeni edlulileyo kumbe esukwini ezidlulileyo ezayenza ukuthi leyo vision iphumelele.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi kuza kuba lukhuni ukuthi ontanga bethembe ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lokhu akuthembisileyo ngoba eminyakeni edluleyo uveze ukuba umlomo awugcwalelwa mfula. Abanye abasakhulayo bathi bengathola amathuba okuya phandle kwelizwe bazawamukela ngezandla zombili. Inani labasakhulayo abakwele Zimbabwe likhangelelwa ukuba ledlule isilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa 67.7%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kwamanje ke, wathi sizwe abanye babalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo ngokuphathelane lempilo.
Suku 6.6%. Umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani? Ngamanga. Ukhutshulwa ngobani ngoba kulabantu akula namabusiness akunamafemu. Ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide ile khuphula umnotho yazi umbuso waseZimbabwe so. Hayi, amanga aluhlaza joko, amanga aluhlaza joko. And futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile. Ukhuphuka kunganana ukudla kudula kangaka. Kuzisubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuphuma TV.
Mina mangazayela abagxeka uChabanga futhi Chabanga bamgxeka bathi umthengisi izanu. Chabanga waye kungalalelwa izikhalazo zikaChabanga ukuthi Chabanga ukhala ngayo bese kuzama ukulungisisa izikhalazo zakhe. Ochamisa ngontando wayiphikisa bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni. Okuyinto yalwa nguChabanga ekhulunyelwa ngubantu bemathebeleni basivukeni sekele kulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare.
Labo ke bekungabalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngabakubona kusenzakala empilweni zabo. Ku Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sikhokala abasakhulayo ubana sizwe imibono yabo ngokuqhubeka kokulwisana phakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas lakwele Palestine eGaza Strip. Boni-ke isikhathi sethu kasisavumi ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ebezigokela. Umthethondaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikamphathi ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo esiphathelane lengwalo ezeZimbabwe exemption permit. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel lakwele Jordan kusasa lapho ke azaxoxisana lenkokheli yamazwe la ngempi ephakathi kwele Israel leqembu elebutho ele Hamas. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatswa Manyika yena ke othi useqotshisa amalunga ebandla leZANU PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedale lephalamende yena ezithi ungumsekeli kanobhala jikelele weZANU PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.